thina njengemthwakazi Republic Party esifuna abantu bebekwazi ukuthi okokuqala asikho ku-election mutu but sikumumolwana esifundisa khona abantu bakithi ukuthi bazazi imvelaphi yabo ukuthi ngobani, ngakhulu sibafundisa nge-self determination ukuthi sifuna ukuphuma elizweni leZimbabwe sizimele sodwa. Abalaleli babagande lawe lingakhohlwa ukuthi iZimbabwe ihlala isenza ama-elections from 1980 up to this day but ama-elections awakawancedi umthwakazi. So ngalawo mazwi ngikhomba ukuthi election or no election i-MRP always ikumudu yokufundisa abantu bakamthwakazi ngenjongo nangokuqakatheka kokuthi kutshoni ukuthi bazimele baphume kwele Zimbabwe. Yebo ukhetho siyalubona, sikuhlelo lathi lokuthi njengoba kusazakala thina sikontest iZimbabwe yonke sizobamba kakhulu indima yama-councillors nama-members of parliament siyakuma emngceleni wethu esiwufunayo eMnyathi River eKwekwe. Yikho lapho esifuna ukubamba khona i-political power esilahlekele umthwakazi. Yenza izanu PF labo-TPC basifakela amashona bazozidika kobulawayo.
Manje bakumoyo libona ngani lizakwenza njani ukuthi ilizwe likamthwakazi liqeqebuke kweZimbabwe? Lizakwenza njani?
Yebo babugande, indaba yokuthi sizocecebuka njani phakathi kweZimbabwe ngithanda ukuyichaza ukuthi indaba yethu ibalulekile ngoba okokuqala kukaningi sinika abantu bakithi imbali ukuthi ngo-1987 inkosi uLobhengula yasayinela iborder yeSouth Africa leyeBotswana leSouth Africa, kwathi ngo-1888 wasayinela iborder yeRamakgwebwa naBotswana Plumtree, 1888 again wasayinela iborder yeZambia Livingstone Falls, ngo-1891 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iborder yeMnyathi River iJameson Line, okuyiyo iborder esehlukanisa leMashonaland. Siyazi thina ukuthi indaba yethu icacile, istraight, kayifuni ruler, kodwa abacindezeli bethu ngabantu abalamakhanda aqinileyo abazozama yonke imizamo yokuthi befuna ukusihlukumeza, beqala ukubulala abantu ngombhuqazwe, beqalisela khona phana kanye eMnyathi River eKwekwe besiya kumathekelele nje yonke. Umbuzo uthi njengoba izaphu yayilama supporters all over Zimbabwe lamashona, indaba amashona wona benjani bengawabulalanga? So ke thina siyagcwalisela, siyagcizelela ukuthi hayi, siyakwamukela ukuthi amazwe lana amabili ngoba la igugura undi yasifaya ngobuzwe bethu. Ukuthi silithatha kanjani, hayi, ngezikhathi siya phambili umkhombandlela sizawuyendlala. Lingakhohlwa ukuthi i-revolution yabantu onwa ngama-masses. Kathesi MRP ibhizi safundisa ama-masses ngokuqakatheka kokuthi babezazi i-identity yabo, ngoba bengakunanzelelanga ukuthi iMashonaland neMathabeleland ngamazwe ahlanganiswa ngo-1923 kungela sivumelwano lamashona lamaNdebele, kodwa kusenziwa ngabamhlophe. Yiwo-ke lowo mkhondo esiwulondayo, ongadingi impi phakathi, ongadingini, odinga nje ukuthi lo lalo avume ukuthi hayi, eyami boundary igcina la. Kodwa njengoba nje ukuthi i-revolution lama phases wonke, okunye ngeke nguphawu lokwamandla.